Bena namasiva weza
masiko esisesigabeni semangwe namhlanje kulese kamuzi emakorokoro okuthiwa sivalelwe entilongweni okweminyaka engamathumi amabili kulandela ukudlengulwa umntwana wakhe labazukulu sisebenzisa isibongo sakhe sakondlovu kudaba lolu ukwenzela ukuba sivikele abantwana bakhe umkakhe wabaleka waphephela kwele Botswana kulandela ukukhahlanyezwa kwakhe ngundlovu umantshi wethule isigwebo lesi ngeviki ephelileyo I-Studio 7 eyaveza udaba lolu namhla ikhuluma lezakhamizi kulandela ukugwetshwa kukandlovu umkakhe unkosikazi Tabita Mtobi Moyo osehlala kwele Botswana uthakazelela ukuvalelwa entilongweni kukandlovu
ngiyabonga kakhulu kubo Studio 7 laba ma-social worker namaphoyisa ukuthi baze bambamba sibili babantwana ngiyabonga sibili kakhulu ukuthi laba abantwana baseleya bazosala bengasahambi ezinyathelweni zikayise ekejeziswe layo ezokuthi ukungahlonipha abantu kuyini kuyabongeka sibili kakhulu bomthetho
ukansila wesigaba semakorokoro unkosikazi Lois Phuthi uyakusekela ukuvalelwa kukandlovu entilongweni
cela ukuthi besiphathiseke kule bantwaneni labo nje babe behlukumezeka kangaka ukuthi bayenza i-counseling yabo abantwana babe ngabantwana buyele esimeni sobuntwana singabonga kakhulu khona lapho ukuthi basiphathise khona lapho thina njengathi 79 siyabonga mpela kakhulu siyabonga kodwa mina ebe ngufisa ngibone ngathi lokho enguzwayo iminyaka wamnikeze yona ibe mfitshane kakhulu ngabahle bathaya sibili lokhwana kunzima kokuthi nxa yethu uyathalaza emuva ebene kumnyama phambili kumnyama emuva kube kuyikuthi impela lanxa ezaphuma kumbuza fela phakathi kube yinto angasozava ikhohlwa empilweni yakhe
ukhulu wabantwana abadlwengulwayo umnumzana Cornelius Ndlovu ubonga bonke abantu ababhathise ekubothweni kukandlovu
ngicela avuke amacala nalawo ethese lo muntu isigebe ngalezi siphinde sithole esinye isijeziso phezu kwalezi sijeziso esitholileyo ngoba la makhesi adrotshwayo edrotshelwane sifuna ukuwalandelela wonke siwaphande wonke kuze isitudio 7 sisincedise kuko konke okwenzakalayo sithanda ukuthi sibonge lapho bantu siyabonga umphakathi wonke osincedisileyo kuko konke siyabonga kakhulu mahlabezo
umakhelwane unkosikazi Sofa Malaba uthakazelela okwenziwe ngabantu ingatsha zikahulumende kanye lestudio 7
hayi shuwa siyabonga indaba esizizwayo sizwa ukuthiwa khona umuntu okade ehlupha ehlukumeza esenza yonke ubono obububi obungakho kade benza phambi ebantwaneni ngapha engubaba ngapha engumzali kodwa ephilise abantwana njengenyamazane eziphilise njengenyamazane siyabonga mpela lo umthetho usidlale indima yawo futhi la umthetho udlale indima encane mpela bekumele ukuthi mpela lo uba bethole mpela isigwebo esinzima esizwenza ukuthi omunye lomunye kusasa uma efuna ukwenza ububo obunjengabona lobo ebona ukuthi ecabange kabile ekwazi ukuthi umthetho kawudlali singabomakhelwane singabomama sithi siyajabula mpela ukuthi namhlanje sekusimo wethu sikhululekile sesijabulile ukuthi ekugcineni umthetho suze wasebenza sesibonile ukuthi umthetho ukhona uyasebenza uyaphila sesizohamba sikhululekile loba ilanga liyakutshonela ukwenye indawo loba uhamba ukhululekile kasisoze sibe sisasaba ngoba bese sihamba sesisethuka uhamba uthalaza ukuthi ngizathi nithi ngiyahamba ngithutshelwe ngumuntu umuntu engeze into engalunganga
isakhamuzi semakorokoro umnumzana Alpheus Ndlovu uyabonga kakhulu
Studio 7 siyabonga kakhulu ukusiphathisa kwenu ngalesi sigebenge bese sihluphile kambe umuntu okwanisa ukuthi abambe umntana wakhe okuqala amzalise umntwana aphinde owesibili amzalise umntwana athi umntana ke lo amzale lomntana akhe wokuqala aphinde amnyukubeze yona le into ebizwa kuthiwa kuyini khonoko siyabonga amapholisa asebenzile kakhulu siyabonga mpela amapholisa mali ngaqhubeka libamba izigebenga ngale ndlela siyabonga kodwa amacala hhayi amacala asasekhona sicela balandelele lama-social welfare bayawalandelela amacala futhi lamacala lomuntu Awunjela amacala mathathu 20 ezincane kakhulu. Siyacela ukuthi abe welfare balandelele. Siyacela ukuthi uma bengancedisa futhi lapha umama Lwana, Thabita Mthobi. Usenkingeni, nguye osekhangelela abantwana. Bona laba abantwana abazala indoda yakhe kona phekhaya.
Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu legqwetha likaNdlovu. Hayi ke sima lapha namhlanje kuhlelo lwamasiko. Silethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo.
Namasiko
wenziwe manje.
Ngoba babamkhulu
namasiko
babelobola
usenzi.